Endabeni zethu lamhlanje lilo Gibbs Dube. Intatheli izindaba zephephandaba leSunday Mail ezetheswa icala lokuthi zabhala amanga ngamapolisa acatshangelwa ukuthi abulala indlovu ongekho emthethweni zimiswe phambili kukamantshi kudala lemthethandaba lamuhla. Enye njalo intatheli izindaba yephephandaba leHerald ibotshelwa ukuthi icele imali yokubhala udaba oluhambelana losomobhizimisi omkhulu weHarare uMnumzana Sam Levy. Umumo wendlala uqhubeka usiba mubi eZimbabwe ikakhulu eMatabeleland emaswingo lenkabazwe. Wadlalela iqembu lenguqu lama-Warriors uPaul Gundani kasekho. Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni atshiyeneyo lamhla siqoqa lezihlala eBhilithani lapho ezibhekane khona le mithetho esungulwayo ezakwenza ukuthi kube nzima ukuthi abangelamaphepha afaneleyo basebenze njalo behlale kulelo lizwe. Kukhangelelwe ukuthi izizalwane eziningi zeZimbabwe zizangena enkingeni ngalokhu. Ulive Talk lamhla sikhangela ukubhubha kukaPaul Gundani owadlalela ama-Warriors. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kuStudio 7 ngo-8 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 lo 15460 shortwave frequencies. Sitholakala njalo kuFacebook kuVOA Ndebele.